ama-commissions angu-5 under i-constitution yethu. Kule National Peace and Reconciliation Commission, Zimbabwe Electoral Commission, Zimbabwe Media Commission, Zimbabwe Human Rights Commission. Ama-commission lawo kumele asebenze. I think i-constitution yethu yaqalisa ukusebenza ngo-2013. And thina njengehlanganiso siyawarried ukuthi i-commission esebenza nabantu abahlukunyezwa in past electoral violence through torture ayisebenzi even up to now. So thina njengehlanganiso is clear ukuthi sifuna ukuthi i-NPRC yangkhona isebenze ukuthi abantu bahlukunyezwayo bathole probably i-justice. Nxa kule ndawo zokuthi abantu bangikhona kulama-processes amaningi, for example kule issue yokuthi abantu bafuna probably ama-reparations, truth telling, etc. So thina njengesihlanganiso funa ukuthi nxa sikhangelana le-International Day in Support of Victims of Torture kuhulumende sibone ukuthi i-NPRC kule progress yini, why i-NPRC ingasebenzi up to now. So thina njengehlanganiso we are worried ukuthi i-NPRC khathesa isebenzi. And yet kulabantu who were tortured kulama-election, past election ayenzakalayo eZimbabwe.
Kuyini okumele kwenziwe ngokubona kwakho ukuze uhlelo lokuxolelana lolu luphumelele?
Kumele i-NPRC isebenze. I-NPRC yiyo isebenza lolu daba ukuthi kwayenzakala i-violence, abantu babulawa, kulezinto eziningi ezenzakalayo eZimbabwe in past election. So thina our message is clear, the NPRC kumele isebenze. Kanti isikhathi sangikhona why ingasebenzi? Siyazwisisa ukuthi kulama processes, for example kwakulama bill consultation meetings, abantu abahlukunyezwayo bakhuluma ukuthi bafuna ukuthi in the bill what should be included. Thina sifuna ukuthi i-NPRC isebenze, iqalise umsebenzi wangkhona.